sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini.
Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba namhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ejojozela udlakela.
Sokulomkhuhlane welesi sifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abadala babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu ibuye nje likugezisa.
Abalimi eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe zinhlavane leminye imihogoyi. Uhulumende wakwele Netherlands uThuza Kuma ukusekela ezinye inhlelo eziqhutshwa emazweni achiyeneyo agoqela eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ekhuthaza udlakela. Njalo abachuchisi balile ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail ngoba besithi ulakho ukuphazamisa abafakazi. UMhlanga ubotshwe izolo ngemva kokuzinikela emapholiseni. Wavulelwa amacala lawa phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amapholisa athi wakhuthaza ukuthi kube lodlakela kungxoxo ayiqhuba kumalanga edluleyo lelunga leZANU PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba ekhohlakile elenkohlakalo. Iqotha lika Mhlanga uMnumzana Chris Mike usole abachuchisi ngokuphikisa isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso esithi le yindlela yokumhlukuluza nje kuphela. UMnumzana Mike utshele umthethwandaba njalo izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuphathwa kwecala likaMhlanga lipholisa elikhangelane lamacala ezikliwe eziyingozi iterrorism. UMhlanga uzaqhubeka ivalelwe abesephenduka emthethwandaba ngolwesine lapho umanje uMnumzana Farai Kwitima athe uzakwethula isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Kulabantu abaningi abahambe enkantolo ukuyasekela uMhlanga abagoqela abalwela amalungelo oluntu, abezombusazwe, amagqwetha kanye labantu makhaza. Abanye babo ligqwetha uMnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, loMnumzana Love Mau Maduku okhokhela ibandla leNCA. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site uMnumzana Zenzele Ndebele njalo ohlaziya ezombusazwe, yena othi bayakusola kakhulu okwenzakala kuMhlanga.
Bona ngana kula cala lapha into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini, ngoba intatheli izindaba nxa isenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo. So kube bale problem lo muntu okhulumileyo indaba bengazange badinga yena ugeza bambopha than ukuthi bebophe uBlessed kakade senza umsebenzi wakhe. I mean kusukisela nini njanini ama journalists sayarekhoda abantu abaningi bekhuluma indaba ezijiyeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisuye oyikhulumileyo njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama journalists ukuthi bengakhulumela abantu abakhanya bengavumelani lombuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kathiye isikhundla so kuzaba lefie kuma journalists ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi mhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama journalists ukuthi beinterview ama veterans labanye nje abantu abangahambelani lento ka 2030 leyo ukuthi mina ngakuzaphe khona ngo 2030
Elinye lamapolisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthini ngalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekle zabo but it's a clear message kakhulu kubontatheli izindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana le-succession yezanu obviously umuntu ophandle kathi soli-journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elokuhambelana lento zezanu so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama journalist but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo elabona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba into enje because eZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke ukuremand beqede betawula cala
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele ohlaziya izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba yesite obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ukolunye udaba olusemthethwandaba amagqwetha amela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele owabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree Yemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo zeheritage studies, athi lamuhla akhalaze umthethwandaba ukuthi alahlele khatshana lelicala. Umnumzana Jele, yena ozaphindela imthethwandaba ngomvulo ozayo, wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place, ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ehofisini kamphathisikolo, lapho abantwana ababikwa ababevalelwe khona bebuzisiswa ngamapolisa le labanye abakahulumende ngesehlakalo sokwenqaba okufundiswa iheritage studies le okubikwa ingahambelani lamasiko abo njalo ibafundisa ulimi lwesishona kodwa umnumzana Jele uyakulandula lokho esithi wayezibuzela nje ukuthi kungani abantwana babebuzisiswa abazali babo bengekho ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha elibamelayo umnumzana Thuto Mavula
awukwamanje singena si sisizufakazi yathi kukhona athi kuthulwa ngumbalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini lobufakazi lompolisa lo wahamba waya interview abantwana laba kwaba ukubangela ukuthi uma osvotha ecause i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso sephakamani. Sibone ubufakazi bupresentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphuve lelo cala. So yikhothi igcine sesenza i-application ye-discharge okuyizicela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala. Ngoba ubufakazi buyabe bethuliwe buyabe bungaphelelanga buyabe bungadelisi icala njengoba lethiswa umaosvotha.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini liyathemba ukuthi kuzaphumelela.
Owakathesi ukhona ejeli njengegama lakhe ngoba wayevele ngitshike ibheyili because ungakhangela indaba yakhona yindaba ezama-political esingane ngafundisa communication ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinga ngayo ukuinvolve amapolisa as opportunity September ukuthi ngimandi mhlaka 3 March kungaya ngendlela thina sifisa ngayo isikolini.
Kuyikuthi icala leli alilahlelwa ngakhatshana, kuyini eliza kwenza?
Okuzandela ukuthi nasisizamele sizicazi kusibotshe ecazi na ukuthi uzivikela njani icalini. Njalo ilakho ukubizana ngabafakazi then adiagratif iprothi esingasinikazi isinqumo.
Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo, kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngale nto angayisola, kodwa kuqala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhomethana ukuthi yenzane nomuntu owayezalekela umthetho. Kwaba kuphela kuthenjwa ku-social media kanye nomuntu obalekayo ngoba siyabona ku-focus i-MRP, insakazi i-Public Party ukuthi khona udinga ngamapolisa. So kusho ukuthi ngiyakwazi kwabalini ngoba ngesinye isizathu saningikhisa i-BA kantule lathi khona yena umuntu owayezalekela. Kodwa amapolisa yiwayeshika ngesikhathi enikhombi nakhona umuntu osebenza. So wayenikele ehlezi ezinto zamapholisa.
Umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathikimezekayo yibaba batholakala lapho egaradini lapho ahlala khona. Bafika babamba umama owayekhona phanya ozithweleyo bengani basebemfake izamkhosi besithi emveze ukuthi ungaphi.
Umomo obunjani lamuhla?
Wabuyile esibili begcwele esingathi khona nabazali ngamalunga omphakathi nabokhansila kanye labo ngoba indaba le ithinta umphakathi. Lo nje kuwe zabalini kodwa uma ezinye nje ezike zafuna ukuvusa ukuthi hhayi abantu abanjengoba abaningi bazoba ngomsindo. But kugcine sewukhanya ukuthi hhayi nabantu adilezi ukuthi landelele udaba lokungoba udaba olusegudini.
Lo umnumzana Thuto Mavula iqotha elimela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele. Sixoxelaye eseplumtree. Abalimi eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe yimihogoyi okungenqabela ukuthi bethole isivuno esiphezulu lonyaka. Izigaba ezihlaselwe kakhulu izinhlavane ezidla inhliziyo yomumbu lamanye amabele zigoqela iKezi, Gwanda North, Mberengwa lezinye indawo. Imhogoyi eyaziwa ngokuthi i-army worm edla imkiwane yomumbu le amabele layo ihlasele eWange, eMguza, eZweshabane, eGutu, eMaswingo, eHurungwe, eZwimba lezinye izigaba. Abalimi kwezinye izigaba lezi bebebhekane lendlala enkulu nyakenye eyadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Sixoxe ngohlupho lwemhogoyi le. Lenduna uNgwenyama Fuyane osesiqintini seFumugwe eMathebeleland South.
Sokulomkhuhlane wesisifo lesi isinanakazana sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela eyisimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liye lile likugezise. So umuthi lwana uyasilela ngokokuqala, le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhuze baspreye izilimo zabo. Yizinto esikhangelanelazo kakhulu zona ezihluphayo.
Nxa sesikhangela-ke konokho-ke okumele likuthole, ngubani okumele alinike kumbe abantu abanelisa ukuthenga kume njani khonapho khonokho okumele lilungise ngakho i-stock borer leso?
Thina singabantu bamakhaya, abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi. Yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo. Yibo abantu esithethini esiyabe siyame kibo kakhulu, ikakhulu uhulumende. Ukuhulumende nxa isiza lohlelo lento wasipha umuntu wokuspreya kodwa umncinyane awumningi kangako. Khathesi asiselawo, so siyawufuna. Kodwa sesibatshelile abeluleki, engathi mina phecelezi abalimisi, ukuthi basincedise. Bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi.
Ye, manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani kholokho ntoni?
Ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili. Ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillage akachana okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke.
Kudlani umumbu amabele? Kudlani kakhulu,
kudla umumbu, kuhle kuthaya yona inhliziyo yomumbu. Ngobana sokuvula izikhalapha emahlambini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu, ikakhulu umumbu eminingi osokuyidlile vele ihlife.
Okunye ke okunganelibhekane lakho ntona kwini?
izilimo zinhle kodwa uhlupho silalo yilolu okokuqala inkotha inkotha lapha yasabeka baba anti esikhathi abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasi okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo so ukhulela khona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso ngoba izulu lafika lavala sibili okwesikhathi eside phose inyanga yonke kwedlula inyanga yonke izulu isima isuku zonke azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula ngokokuqala lokhu okwesibili yilokhu amanzi asuka abamaningi ilokhu izilimi eziningi zakhulela ngamanzi umbala wazo ngathi uyatshintsha ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo kuthiwa yiyelo okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima i-fertilizer ababeyitholi azange yenele yasuke yaba incinyane manje ukuthi benelise ukuthola i-fertilizer yokwendawo yonke hayi kunzima.
Leyo ke hinduna uNgwenya Mafuyane osesiqintini sefumuko eMathabeleland South obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SAKZ. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafichane. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi kulomkhuhlane ongaziwayo kwele DRC osubulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 owaqala ukubulala abantwana abathathu edolobheni lePoluku ababedle inyama kamalulwane. I-Vatican ithi uPope Francis ogula kakhulu olesifo samaphaphu lezinso usesiba ngcono njalo ulele kuhle lamhla njengayizolo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele kulandela ukubhubha komculi weMelika obeludumo uRoberta Flack owaziwa ngengoma ethi Killing Me Softly with his song Letty Just Like a Woman. URoberta obesele minyaka yokuzalwa ifika phose amachumi ayisificamunemunye ye-88 ubulewe yisifo se-Legerich disease. Umkhuhlane lo wenza ukuba engenelisi ukuqhubeka ecula. Waziwa njalo ngokulwela ilungelo loluntu lokuthola izicoco ze-Grammy Awards. Omunye wabathakazelela umculo wakhe njalo okhala labaningi ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas khonapha eMelika.
Sithanda ukulethe ukukhala sivile okukhulu silahlekelwe kakhulu lelizwe lilahlekelwe lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, yabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njalo imisebenzi yakhe le.
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqoqozela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, khulumela laba abalungelo wabo. Ayephansi ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli izindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokule minyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo kwamangalisa kakhulu. Ubona njani ngakhonokhu akunanzelela?
Uqinisile, ngibona ngathi ulokhu eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto okhona laba abalezinto baqhubeka belezinto abalangela zinto baqhubeke bengela zinto ngoba ungakhangela i 50 years iyahamba masinyane sibili ufica ukuthi kuloke kufanana lakhona lokho okwakuyikho khona 50 iminyaka engamathuma amahlanu adlulele.
Yes, ngathi kona vele ukucula kulethelana abantu.
Kuyaqumba-qumba ingaphakathi yomuntu. Njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungela kuhlabelela.
Lawo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi aphe abatsha ithuba lokuphatheka ekuthathweni kwezinqumo zelizwe njengoba beyibo abanengi elizweni. Embikweni wakhe ekhuluma labatsha ngesikhathi kunanzwa usuku lweNational Youth Day ngeviki edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi abatsha bephatheke ekwakheni elakusasa leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxele Chris Fundirwa okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ekolitshini leNUST eyeZinas.
Udiwe uparticipation yabatsha esofo sekuthini abatsha bakho-informed because as it is things like parliamentary seat uba ngo-MP uba ngo-councillor are things that abatsha should be looking for. But as it is, we are not well informed about those things, and sometimes we don't even seek to get information on how we can participate lapho. And then also the other thing is, we find we have a youth committee, youth empowerment programs, but all those programs are really done around our time. So it's in us all which are lapha initiative, lapha saying this is a robot youth thing, but people are really truly in charge. So we want to have a youth at all.
Singathi lapha umlando ukubani ukuthi kulungisiswe indubo lesi?
Umlando sebadale, to be honest, because first of all, we don't have the powers to oppose abantu ababebele Osman. The people who have been through the system, the people who are supposed to guide us, that people who are supposed to allocate our opportunities, the must be upon us. But then, abenzakali lokho. And we cannot always force our way through. And I'm going to tell you, we're going to try revolution, we're going to try that thing. And three stars, this was a challenge. So I think I think that we say we're now about the Avalamans and Kone, which are the older generation from high school.
Ukhulume phambilini laphana wathi abagula abangekwenza bangalungisisa lolu daba ngabantu abadala. Singathi abatsha abala wona amandla nje akulokuncane ongakukhuthaza abatsha ukuthi bengenza labo indima yabo ukwenzela ukuthi bazwakale ilizwi labo lawo libe lizwakala ekubusweni kwelizwe.
Like every other situation, I think with the greater extent and the lesser extent. So in this situation, to a greater extent, until our mind, but to a lesser extent, we are not completely powerless. We are not facing our wins. So as I went and then about, yes, I'm based Golo. Yes, I found my degree in engineering, my degree in journalism, my accounting. But in one of the things that is, qakathekile ukuthi njengabatsha sikhangele siphakamise ontweni ezinjenge-parliament, into ezinjenge-government, into ezinjenge-council, ukuthi focus sibili and if we can we maximize ukuthi siyenze ama-program that have with that. I think yiyo nje indlela esingaba more participative ku-government yelizwe lethu.
Lowo ke ngumnumzana Chris Fundirwa olwela ilungelo lezifundi ephansi kwenhlanganiso yeZinaso obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. URainet Clever, umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Netherlands olubona ngobudlelwano lamanye amazwe lentuthuko, uthi sebelungiselela ukumisa inhlelo eziningi abaziqhuba kwamanye amazwe agoqela akulelwa ilungelo loluntu ukuthuthukisa abesifazana labantwana, ezemfundo, ezemidlalo, ezamasiko lokunye, ngoba bafuna ukulungisa ababhekane lakho elizweni labo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Besenzela abantu bamanye amazwe esingathi amazwe global south ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufana nayo kodwa ke ngenxa yakhonoko ukuthi sokuzabe inhlanhla embi emazweni aseAfrica ngenxa yokubana amanye ezinto zenezi ezibalisiwe ezinjengabo lawyers for human rights izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba senanzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisi ukuzibhadalela ama-lawyers so kusho ukuthi into ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kunhlanganiso ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi ke imali le isuswe Dube ingasabi khona po inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kuyamele zidinga kwenye indawo njalo nxa zidinga ziyadinga ngaphi?
Olusizi kubana e-Africa kulama-resources enough kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ze ama-national funds yikho kwenza ugcina sokudingakala khonokho so ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile e-Africa abadependa kuhlanganiswa ezinjalo sokumele bebambe ama-governments abo accountable ukuze bekwanise ukuthi efund enale gap kade ikhava zinhlanganiso lezi esezisithi seziphuma.
Ye siyabona izinhlelo zangkhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhona ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane kambe kungakhutshwa khonokho kuyahamba njani?
Sokumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo ngoba abadala bathi ithendela elihle ngelikhala ligijinga so ngezindlela kutho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabozibuthe sibe lama-accounts ayenziwa njengabo-World Vision ukuthi sebe sibhadala ama-$5 kumbe ama-dollar whatever esikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Beitbridge. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Linjani basakazi bethu lonke? Hayi, siyajabula lathi. Ngithi ke ngiqondane sindaba le ngifuna ukuyibuza la bantu bokumthokazo babuzano ukuthi bona bangamalunga ezano or bangama-supporters ezano na ikinga yabogawulo lobomalaki Nkumbunu. Qondise ebantwini bokumthokazo babuzano ngoba sibona into eziningi ezenziwayo ingani bona babengekho makhulunywa ngendlela kuthiwa kule holiday kaMgabe. I-holiday yani kujabula ukuthi kwabula abantu bokumthokazi na yinto esiyibuzayo. Kungazeke kukhulunywa ukuthi sifake i-holiday yokutshona abantu bokomthokazi ngo-1983 kusiya ku-1987 or lokube le holiday kankomo kucatshwa unkomo iqhazi walibambayo ukukhulula ilizwe. Ndike mbuze abantwini bomathebeleland ukuthi babekhona yini ukuthatha izinqumo ezinenkuzano or bona ama-supporters batshelwa nje isinqumo sesithethe ukuthi hayi khulumani lenze lokho.
Kundawo zonke siyabingelela. Sibingelela sibonga izindaba lesethulela zona ku-Studio 7. Ma abantu abakhulumayo mabe sithi bona laba abo Joseph Achua ababe sithi izinto ziraiti laye umnangako othi yena khona engathiwa uyacreate imisebenzi after isikhathi esingakanani ngoba vele leli lizwe akulani lokho engazalwayo angaze ngikuthole ukuphumula selwe vele nidubeka lamanje lokho endidubeka lokho bekhompaye esitulweni okokuthi uhlaleleni yena umnangako alowo ngoba kuyamehlula nango. Hlulekile even khona esethethe over 2017 kuzofika manje yini improvement oyenzileyo ebantwini manje le wolokhunjani kubowankile siyezwa abantu bagula ngobuningi babo bagula le kuthiwa bagula amathambo amalukuzeni amathambo ma besiye ezibhedlela lezibhedlela zakhona zisekudeni 3 hours umuntu esekuhambeni egula kulo muntu ongakhona ukuhamba egula 3 hours
Studio 7, Studio 7 njani balandela abasakazi. Thela ukhuluma baba lo kuthiwa uRichard Moyo lo ukuthi kahle kahle na umsebenzi wakhe ngowani, ngokuzodefenda uhulumende kumbe ngokuzomela izikhalazo zabantu. Because isikhathi esiningi abantu nxa bemtshela inkinga zabo yena okwakhe ugijimela ukudefenda uhulumende kuphela. Ngiyabona ugogo lakho uyakhulunywa ukuthi ogogo laba bewonke laba amaklinika akude, imtholampilo isekude nini, ukhuluma ukuthi uzoyakhiwa isibhedlela eLupane. So umuntu uzobe esuke ewante siyeLupane engena uyezwa ukuthi abantu bakhala ngemali kodwa yena okwakho ugijimela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngilithiya kuhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
Murara.